ukhangela ubudlelwane esibe labo leBritain kusukela kusiba lendaba eland reform ngo-2000 okutshengisa ukubana sesile 23 years kungela budlelwane kumbe ukubizana kumbe ukuncusana. Ngiyazibuza kathesi ukubana ngabe kulokhu kungumongameli ubaba u-R. G. Mugabe esihlalweni kathesi besizancuswa na ukubana sibuye ku-coronation le eka-King Charles III, and impendulo iba lula ukuthi nabe singeke sancuswa. So kuyatshengisa ukubana ukuguquka kombuso sokungena ubaba uMnangagwa sokubisa ubudlelwano lokukhangelana kuhle lokukhulumisana kweZimbabwe lamanye amazwe.
Singathi kodwa kulabanye abakhulumayo lapha bathi hayi ukhulunywa nguMnangagwa kungani uyazikhulumela nje njengomuntu omdala kanye ngazani i-Commonwealth la ithe lungisa okumele ukulungisa kwezethu iZimbabwe kuyele ku-Commonwealth, njalo lelebhilitane lithe lungisa okuhlupha iZimbabwe.
Umuntu okhuluma njalo yena nguye ozikhulumelayo nje kuphela ngenxa yokuzwisa ubuhlungu ngokubona i-progress eyenzakalayo phakathi kukahulumende weZimbabwe lamanye amazwe. Sikhuluma kakhulu nge-Britain. Njengoba ngishilo, bekungasoze kwafa kwayenza ukubana sinxuswe kulo mbuthano obukhona eBritain nge-Republic le eyadlulayo ekababa umga.